ayisiko khonokho. Nxa i-constitution isithi kona umuntu wonke kuzabe lalapho angahlala khona, akutsho ukuthi kona lanxa uhamba lesiweji, indawo yesiweji kumbe indawo yamagetsi, usuyapho ukuyakha nje. Uba usuyakha njalo ithawuni khalapho ufuna khona without planning, ayisiko khonokho. So mina mbona ngathi kona khonokho umbono wabona lowo muvi kawuqondanga, ngoba kube kufuzela sithi i-example sizaqina nje iHarare siyenza njengokuthi kumbe siyunguye kuyi-township okunganciphiwe. Kambe bona kuze kuthilizwe bayabeke bakuthola njani, uyabuyakhe njani, ngubani oyabe kuphile. Nxa uphiwe yikhansili vela usoze udilizele leyo yindlu, but nxa waphiwa during ama-elections ama-politicians befuna ukuthi khona bangene ehofisini banakwazi ukuthi khona kuvele kuzadilizwa. Yikho umbono lowo we-high court muvi uzayenza ukuthi khona abantu bayakhe phakathi laphakathi komgwaqo, ngoba omunye umuntu uyabe ethi khona i-constitution ithi khona ifuze ithole lapho engahlala khona. Akula indlu engadilizwa nxa iyakho above board, but nxa wayakha uphiwa ngama-politicians zeponke umeasure ngenyawo zihamba phezulu lapho uhamba khona amagetsi, kusho ukuthi kona iyadilizwa. Ayikoti likonapha angikhole ukuthi kona basebenzisa ingqondo zabo okuhambayo.
EHarare kungabe kulo hlupho olufanayo yini?
Luyafana. Kuhamba kotesi laphayana eJeshua mqhabuko nkomo uyobona esection 6 ekhamba uzuma ukuthi kumi njani. Abantu bayakha begombenezela amatanki amanzi eHarare, babakonekta amanzi okuphandle komthetho. Ungahamba akula neplanning yokuzindlu kwakhona zibambene, akula lapho ungathi khona kuyahamba nasinye nentambo zamagetsi kumbe kungahamba nesiweji, akula ngala ma-septic tank. So kuyini khonokho esikubonayo? So mina mbona ngathi khona i-ruling yena leyi izayenza ukuthi khona abantu bayenze santando lapho eHarare, like endawo zonke ezimbabwe.